Imizi ichitheka njengamanzi kweleBrithani. Omama abaningi sebengomazakhela njalo bathi sebekhohliwe ngemendo. Bathi konke lokhu kwenziwa ngabesilisa abadabuka kweleZimbabwe abangamachapha. Omunye walaba asebadabuka inhliziyo ngamadoda avela kweleZimbabwe ngonkosazana Tholakele Nyoni. Othi abesilisa kabahloniphi omama abavela ekhaya.
Obhuti laba bakithi laba bafuna eminye imihlobo, bakleme ukuthi thina siyahlupha, sinjani njani, sile pressure or whatever. So nxa bazitholele amakhiwa, bazitholele eminye imihlobo engasiyo abantu bakubo. Njalo okunye number 2, bazikholisela kakhulu, bafuna utshwala number 1 phambili. Uhlale layo umnike wonke, umthengele impahla, umnike ukudla, umnike le mali, kodwa engaappreciate asuke owakho umsebenzi ube yikukhonjwa kuphela.
Unkosazana Nombulelo Ndlovu uthi yena ngeke aphinde abe le ndoda kumbe ayende ngesehlakalo esamehlelayo.
Thina osiso wenza sigcine sesikhetha ukuhlala sodwa thina osisi bekhaya. Abantu laba abathembekanga, bayasizwisa ubuhlungu. Mina kunje ngo-2015 ngahamba ngayathatha umuntu wami ekhaya, sachada, ngamlungisela amaphepha ukuthi sihlale sonke ngaphe UK. Kungakapheli nje even 2 years ngemva kominyaka owodwa, umuntu wayesemithisile omunye. Mina sichadile, ngamthatha ngemali yami, ngamlungisela amaphepha, usezomithisa omunye ngapha. Ngambiselise ekhaya, sowabuyela nje ekhaya, kodwa hhayi okwakhathesi ukuzihlalela sibili ngedwa, hhayi kungcono.
Unkosazana Isabel Ngwenya usebenza ukuphathisana labomama abachithekelwe yimizi labafelweyo bekhathazwa ngumkhuhlane wengqondo.
Abantu sebefuna ukudlala kula muntu ozimiseleyo, omama ibabakhombisa amadoda, and amadoda alapha asejele ukuthi aphiwa imali ngabafazi. So wena nxa ngumuntu ovela ekhaya umeleli ukuthi ubaba uza kupha imali, ngoba ijahali za kupha imali. Laba balapha kwamanye amazwe basebenthathe behambelaye kuma-holidays. So kunzima ukuthi abantu ubone umuntu othembekileyo ozahlala laye.
Abesilisa abaningi bathi omama beZimbabwe abahlala eBrithani bayadelela. Umnumzana Kemlilo uyakufakaza lokho.
Ikuthi abafazi bekhaya sometime baluhlupho kakhulu, ikakhulu laba abangani bathola imali ezithe xaxa. Abanye bafika lapha bebengonensi, mase bengonensi sebehola imali elingana le ndoda okanye sithi edlule endoda. Indoda singadonswa la ngempama nje endlini, iyenziwe isiyelele, gcine sibachiya laba abafazi basekhaya, sesihlala lalaba abahlonipha. Phela indoda vele isizwa ukuba yindoda ma ihlonitshwa. Ma indoda inga sahlonitshwa endlini, kambe isayindoda yani?
Indaba zokweyisana ngemali kwabathetheneyo, ukudelelana endlini, ukufohla kwabathandanayo bedinga uthando ngaphandle lobuzima bempilo kweleBrithani kugcina ukubangela ukuchitheka kwemizi eminingi. Ngimele Studio 7, igama lami ngezwe Jesus Banda.